kona kulinyathelo elihle nxa sesibona ukuthi uhulumende sesicabangele njengezizalamizeli izwe lakhe ezilapha e-South Africa khulu kuzayenza ukuthi kube lula kumazimbabweni zalapha e-South Africa ukuthi bakwazi ukuthi bathole ama-passports. Into engaba yinkinga yokuthi asikeze ukuthi njengoba isifikile isinofisi lama-passport nazo sigathatha lapha kithi, intengo yokuthi umuntu a-aplayele i-passport izalisingakanani. Sokuyenzeka ukuthi njengoba befikile beza ngapha amakhosi okuthi umuntu a-aplayele i-passport abe sesiba phezudlwana kalokhu ade sikwazi. Ungathi uyabheka ama-passport beso-aplaya ngendlela yokuthi umuntu ubehamba esiya e-consulate ayofila amafomu ahambele izithombe abhadale imali elingazo 300 rand ezihlangene amafomu. Usuka lapho lesiba meyokhu thatha amafomu uwase eZimbabwe emuntwini ozakumbhalisile ukuthi ayekusubmithela amafomu ofisini lapho othiswa khona ama-passport. Intengo yakhona kebeyaziyo yona esingakwaziyo ukuthi manje njengoba sesiba njeke ngapha kuzakwenzakala kanjani. Abantu bazobelokhu be-aplaya online kuba abantu bazoyalayina futhi bagcwale bese-embassy bese-consulate bazoku-aplaywa khona. Kodwa nxa kuyikuthi abantu bazabe be-aplaya online njengoba ngijayele ukwenza ngenhlangano engiyisebenzelayo ukuthi abafuna usizo ngabe sehluke ku-aplaya ebulenjini zobe sikhona ukuthi abantu sibasize.
Kodwa sikhuluma nje alikabi lo dletshana lo yedwa nje osuke waphatheka kulolu hlelo kumbe osuke wa-aplaya.
Ngokwazi kwami ngolwazi lwami ngilalo sisalokhu sithola nje i-information esuka ku-embassy lakuma-consulate akwathiwo futhi lokuthi kuzethi bazaku-aplaya kanjani. So sisalindile esithemba ukuthi i-consulate lebe-embassy izakukhipha kwi-statement sabo mase lokhu sokusenzeka akwazisa abantu ukuthi kwenziwa kanjani.